sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ungasithenga ezingathi siya kufuna angaba ngama basics isinkwa sesikudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isiku $5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisiyo kubulawayo. Ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emathebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezochabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi iqhubu labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe ukuza ukuna labuyalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufika ephose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe lesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. EleArgentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kwele Egypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakwele Russia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilithumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesikudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isiku $5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengalo kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesebenza ukuthi babona kuyenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye, ukuthi ancedisane labanye. Uyabe efuna ukuthi abe prescriptive, atshela abantu ukuthi enzanini so, enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo sizaqhubeka sikhwela.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ucubungula izenotho.
The Voice of America, VOA.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe nguNobhala Jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku alelibandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesisisi umnumzana Albert Mhlanga.
Kumqotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engene endlini silomthetho sile constitution etho ukuthi umuntu yam suspenda njengoba ubona sihlalile phansi sam suspenda with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakhonokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday inn ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watsho ukuthi hayi yena into akhuluma ngeka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabanga ukuthi kakho khonapho abantu abama-appointayo la enxa yelalile uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lowo amtshoyo hhayi kasekho epatini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi uzaba ngusenetha hhayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenetha singaqeda-ke kukhongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenethi yakhona lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hhayi ikhongresi kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhe sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga le-congress ubaba uDingilizwe Zuma hayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo yakobulawayo ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngogibson usibanda basebesiyadinga ubaba uThwangirayi ukhangele even i-MDC yadi khokhelwa ngobaba uHashman Ncube yasukela kobulawayo badinga uMtambara
alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa. Okweze emaphandleni sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uzulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho ukuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kwezulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zijile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisesabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokutshisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezijile kulandela ukutshisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithumentshisi kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali kutsho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane kwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokugcisiyafika uJuni. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nenkomo ngoba last year zifike kakhulu. Sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwanda North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi iZulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungane kuhle kweZulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini kuthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, ngibona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibe
imizamo yokuxoxisana labo gatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Jubika Isibanda ethe sikhulumela abakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezivulele umkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Magagula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho, kutsho ngoyini, amadrinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprayizi yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. Sokuyisikhathi sokuthi aluba sebesidla emasini, but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ukuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili lezi mpupho izashoda zenibona sekufisane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho omunye umumbu yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukuthaya besiyagayisa. Ade ngigodini ngale ihofele esiyikhombileyo lapho baphizela sibili abadala bayathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingane abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathindezelwa ngabantwana izimali. Isezo umuntu wangikhona uyabe qale waya kumpuru, wathatha imali, then sesiyathenga. ngoba lapho vele kakhulu izini ukuthengisa imbhida nje akufanani leminyakeni balithwana abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa besifazana besenza imisebenzi yezandla.
Okwegovernment siyasize nje kuthiwe omama baya empower bafika zesukukona lapha kule lupane le-development trust eyayibizwathiwa yilupane women's bank abayenza ingcebethu lama-washing basket lezingwane ngamalanga. Akutheli abantu abahambayo bayethenga izinto zona njalo cause abantu abanamali umuntu engatholi imali useseyathenga ukuthi i-hand to mouth.
Kodwa ezikolo-ke
abantwana esikolo bayabonakala behamba but iyakusizwa ngama-school dropout njengakathesi kunje abantwana sokukhulunyiwe ukuthi i-examination kuyimalini $11 per subject ngomntwana ebhala 7 subject from 8 kusiya phezulu F8 lenathithi ba $24 so nxakuyukuthi on top of that 7 ufuna ukubhala ma-degrees which means useyabhadala $24 time then ngama-science subject ale prize yawo yodwa lama-practical subject so khonaphana yikho lapho ekwazithi kulabanye abantwana esisizababona sezibhuka cause abadala besesuke ukuthi babhadalele imali zangukhona umntwana maybe kade ufuna ukubhala 10 subjects but agcine maybe esebhala 5 or 7. Then the other thing, so the conflict between izikolo nabadala. Abadala bathi ngona izikolo they are overcharging. But izikolo nazo they are undercharging because imali le ayiyeneli ukuthi ifika iyenze umsebenzi njengesikolo. Kuhle ukungabhadali kwabadala i-fees. I-government isilethe ama-debt collectors. And indaba yama-debt collectors, abazali bona abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingeteli isikolo. I-conflict leyana siba nkulu ukuthi solina ngesuke ngokukhuluma lathi selizele isibizela ama-debt collectors.
Kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo?
Hayi, bathesi basayenza ama-payment plan asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika lonesho isikhathi abaye besivumelene ukuthi baye bezayenzani. Kathesa kunamuntu osethathile i-MP.
Ngezinye indlela OBM lezinye inhlanganiso ezazincedisa akwenele.
Inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abaye bengekho enhlanganisweni zona lezo. Due to ama-taxi la imposiswe i-government. Kona kuthiwa ukhangelela ukuthi kusithole $300 ngenyanga then ama-e-taxi ikuchaya kugcina sophelele $220. Igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khonokuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe bonke iyabe ile nambo ukuthi like esikolo maybe isikhathi esikhangelela ukuthi esikolo leso sithole maybe abantwana abangu-10 labo-councils bakhona or abantwana babo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula isakhamuzi seLupane njalo elwela ilungelo loluntu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi u-Anthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyone emnyama mlandi wechichi ngedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMunite Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandu wejiji engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digital ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisi ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi event ongayicabanga. siyayihambela sicela ukuthi lisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo. Ngiyabonga kakhulu. Siyatholakala enambeni ethi 0738773336 ikhodi ngiyase South Africa o +27 0738773336 ikhodi ngiyase South Africa o +27 Facebook page yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi, iYouTube channel yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi, iTikTok yethu ngiyonemnyama mlando wetshitshi. Ngaphandle kwenu asingeke sibe yilutho. Siyaphela yimi umlando wetshitshi wakhona, yiminyoni emnyama yakhona. Sibuya endaweni ezingafani njalo abanye abekho permanent eqenjini. AboSheks ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha. Silahlekelwe kakhulu liqhawe, silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdala uGali uNcube. Umdala uGali uNcube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni, uyifounder yendolwane nabanye abobaba uMathini, abobaba uCharli, labobaba uAbson labanye engabaziyo. Kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona. Ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba uGali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo. Lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifunuke ngidlale live wasesidayi ngizokusiza. Uye osibeke endleleni eqondileyo umdala uGali, uye osifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive simdlala kanjani. Uye obenamazi ukuthi nyona emnyama mlandi ma uzodlala isigingi udlala ulive awudlali kanjena, udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu awudlali endlini wedwa udlalela abantu. So kuningi engikufundiswa umdala uGali. Ma ezofika kithi ngapha kwelethu iqembu thina besimbiza ke ngo-gunman umdala wenduku uzokushaya amagwadla, yilibiza ade simbiza ngalo kwelethu iqembu. Bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo bekuzoba ngeyesithathu. Siyakhala kakhulu ngomdala wethu, ngididude emndenini, ngididude ebanganini, ngididude kubo bonke abantu asebenze nabo. Leli ndlala delizoba le ngoma eziwu-14 mina ezami engibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo kodwa zonke ngizithemba. Eyoqala ithi liwenzeni umkhondo kama-Eli khusekani maNdebele. Siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis. Kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka yekhulekela mina. Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizwa ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikata liyakhona zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Inkosi ivusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma, unyone emnyama mlandi wetshitshi yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kaMabasa eMunaita eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Ngizalwa iCholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo-2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi ye last year 2023 ngakhipha ke i-albhamu ethi Phakama Nkosi Yami i-albhamu yami yokuqala leyo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala kunombolo le elandelayo ngu 062 150 8824. Ngiyatholakala kuyo ngama-calls noma nge-WhatsApp. Then ningokwelizwe se-South Africa.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona. Bese ngicela njalo ukuthi bekuqhubeke bengixhase, kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni.
Nangoke uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecele lesi-CCC abathi yibo abanxusa uMnumzana Sengezo Shabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.